kahle ngizama ukuthi ngichasise ukuthi ispoliation lokho esithi ispoliation order ngesilungu kutsho umthetho uthi akula muntu olemvumo yokuthi awuthathe umthetho awufake ezandleni zakhe kulokuphilisana enkundleni ukuthi okwenziwa nguminister ukuthi athathele odlamini omoyo abomalunga iplaza kusemthethweni na alinike o-obeta. Leyo ndaba yokuthi uminister wayelelungelo lokukwenza lokho na isegudweni, isekhotha. Ikhotha ngathi hayi uminister wayelelungelo lokuthi akwenze. Ikhotha ngathi hatshi uminister wayengelalungelo lokuthi akwenze. Kodwa okumele kwenzakale lolo daba lungakachasiswa inkundla kuyini. Bayavunyelwa na ompofu ukuthi bahambe bayengena eplazini lona lelo eliphikisana ngalo. Umthetho uthi hayi abalamvumo kumthetho sithi kabaxoshwe eplazini and lowo mthetho oyisinqumo leso ukuthi baxoshwe eplazini siyenziwe yi-high court savunywa yi-supreme court so sikhuluma nje akumelanga babuyele eplazini ngoba i-court ithe bakhishwe eplazini kubiselwe labo abevele bekhona icala lelana lize liyephetha lapho eliphetha khona nxa yena esithi lena hayi kwakuyi-spoliation but thina lokho esingabanikazi beplazi usezitshela yena ukuthi i-court izaquma isithini ayikaqumi inkundla inkundla ekukhulumeleyo okwakathesi okumele akuzwisise yikuthi akalamvumo yokuthi ayengena eplazini ahlale khona alime abantu abalemvumo yokuthi bayengena eplazini balime ngomalunga odlamini lomoya nxa efuna ukubuyela eplazini uyabe sephula isinqumo esikhuvele sikhona ekhotha
selibuyela emthethwandaba yiluphi udaba oluyabe solucutshungula
sithe sifika ekhotha ikhotha ibingakwazi i-magistrate court ngezinqumo lezi ezimbili esezenziwa yi-high court ibingakwazi njalo ukuthi kulamaphepha aku-sheriff atshela usherifu ukuthi akayixotsha ompofu eplazini encediswa ngamapholisa unalawo abophe odlamile so umantshi yena uthawu yebo nxa kunjalo ngiyezwa kungakho-ke oprosecutor sebethiwe amaphepha lawa sesizaphenduka mhlaka 6 bachasisele inkundla ukuthi nxa kuyukubana kule court order ethi laba abantu bangabiseplazini kubiselwe lawa pho calabani elenziwe ngodlamini elithonisiswayo
kungani bebotshiwe ngalesi sikhathi bona kuthiwa umthethwandaba ophezulu wawuthe umnumzana Mpofu asuke eplazini leli
kunezinto ezimbili ezenzakalayo kuthe plazi leli seligazethiwe right iCashel Mafarm ama-directors ayo ethesa udaba e-high court esithi ugazi awulalungelo lokuba khona until udaba lokuthi onguyena okumele abe se-court ngubani luze luzemelele nxa lokho abakuseleyo ukuthi hayi akulandelwa umthetho ugazetha leplazi then baqhubeka besiphakazi nxa kweshuleleso sicelo sabo baze washiwa usupreme court sehlule isicelo sabo yikho-ke napho kuphela lapho abangaliphuma khona
uSipho Malunga ubengabutshwana ngoba yena angahlali eZimbabwe uthe esizwa ukuthi abantu bakhe ama-directors e-Cashel Mafarm Private Limited badingakala e-court
wasuka lapha khona eDakar wobulawayo ukuthi naye abe khona njengo-director we-Cashel so sisuke sibuzefaneya Dlamini lo Charles Moore bama uzefaneya ubotshwe busuku ngama-10 sobalele stoksini bagcine selaye sebemjaja besithi naye ulecala so ibhelding yabo bonke but i-magistrate court edila ngamakhesi zenyama yendlolo inyama yendlolo isetsholosho so bavuke ekuseni besiya etsholosho so sihambe safica nangaphi etsholosho kungale magistrate court
manje bebebotshelweni kungathoniswa labana abahambe bayahlala epulazini
yikho esikubuzileyo and yikho esizakuhlafuna mhlaka 6 ngoba sesibaphile wonke ama-court orders awe-supreme court awe-high court athi kumele babuyele njalo usherif kumele aye badudula ompofu labo bonke abaphakathi
wenze tilabo bantu ngokuyele. Masire zenjalo, boni utu masire angatata amandla okuthena athi lokho okunye high court le supreme court kungaphandle komthetho.